Izindwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngeviki. UMnumzana Mandla Chuma, isakhamuzi sakoBulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Ngithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu abayabe befuna khona ikheshi ngoba abanye bayafuna ukuthi bagade amabhasi ayemakhaya okubhadala khona ikheshi okungalayikho khethi okungalaswayiphi. So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele yisiminye eminye akwazakali ukuthi bazayikhupha yini okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina behlalela ikhisimusi khonalapho kobulawayo kanti iningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabe uyazama sibili kumbe kukhitshwa namabhondi lawo ngoba yiwangana asilethele uhlupho lapha kuleyo.
Unkosikazi Fanelisiwe Hadebe ukhala ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanse kakhulu vela kusathengeki, uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba amaprize sokule prize ye-USA sokule prize ye-bond abantu vele amacuze agcwele balayinile abantu badidene vele iprize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bagqokani konke kuqansile.
UMnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaphekthile sibili kakhulu kazi ngoba vele azisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela ukuthi uyangena ema-estori ezinye alisebenzi, ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket but when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumeli. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzela ukudla kuphela ngoba i-supermarket are the only people abavuma ibhondi. Ungathi uhamba kumahadiwe uthi athi isamende bazabe kutshela nge-US dollar, uthi athi ufuna isimba kutshela nge-US dollar, whatever ufuna ukukuthenga bakutshela nge-US dollar, whereas i-US dollar ngkhona abasilitholi. So thina besicela sikuthi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bhondi yalifakayo ngoba ibhondi leli selithwale senziwa. Ngabe uyeza sibili sibili sibisakhele upresident ngokwakhe ukuthi sicela asikhiphele ibhondi ngoba ibhondi selisilimazile asisakwanisi ukuthi siphefumule nxa ebhondi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awala mali, abamavinkili amaningi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwe-bond note bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kanhlanu intengo yedola nge-bond osekuthiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela iningi seliphephela emikambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali, amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.